Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Lami ngithathele lithuba lokubonga uJonga obesethulela indaba ngolimi lesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngeSonto mhla ziku 16 kuNhlangula 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, isikhulumeli selinye lamacele e-CCC uMnumzana Promise Mkhwananzi uthi amapholisa lamuhla achithe umhlangano eHarare obuqoqwe ngamalunga enhlanganiso yakhe azithi ngawe People's Movement abethe gwaqa enanza usuku lwe-Day of the African Child. Inhlanganiso ebona ngokwenqabela inkohlakalo elizweni eZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi izanxusa uMnumzana Wicknell Chivayo, Moses Mpofu noMike Chimombe bexoxisane labo ekuphenyeni udaba lokuthi abasebenzisanga imali yelizwe ngokungekho emthethweni na. Kwezemidlalo, lamhla sixoxa nomdlali wenguqu owake waba lodumo olukhulu edlalela iqembu le-Highlanders uTobias Mudiambayi nje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Isikhulumeli selinye lamacele e-CCC uMnumzana Promise Mkhwananzi uthi amapholisa lamuhla achithe umhlangano eHarare obuqoqwe ngamalunga enhlanganiso yakhe azithi ngawe People's Movement abethe gwaqa inanza usuku lwe-Day of the African Child lapho uhulumende wabelungu e-South Africa abikwa wabulala njalo walimaza abanye babantwana besikolo ababetshengisela kulelo lizwe ngomnyaka ka-1976 besola ubandlululo. Ababotshiweyo laba babikwa besedlula amachumi amahlanu i-50 njalo basezitokisini ezimbalwa eHarare. Usuku lolu lunanzwe ngendlela ezehlukeneyo ngamabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezizimeleyo eSouth Africa, eZimbabwe lakwamanye amazwe. Ukuze sizwe okuningi lolu daba sixoxelaye uMnumzana Mkhwananzi.
Bekwenza ke lokhu besendlini nje bezigwetshisele on a private space besenzela-ke ukuthakazelela ilanga lebesilaziyo sonke uzuku jikelele ukuthi lilanga ela-recognizewa as the Day of the African Child. Unfortunately amapholisa abuyile-ke lapha ephela amathiyegasi nama-button stick agijimisa-ke ontanga bedisturba i-program babamba abanye asingakwazisa ababanjiweyo bangani njalo bazavalelwa yini nokuthi bekutheswa kalabani. Kodwa thina njenge-movement siyabona ukuthi lokhu okwenziwayo akulunganga ngoba ilanga le-Day of the African Child liqakathekele wonke umuntu enifane sikhangelele ukuthi wonke umuntu weZimbabwe azwisise ukuthi lilanga okufezelisa
lalokho elingalaka siqiniseko sokuthi bangaki ababotshiwe lokuthi bengabakhululani.
Asikabi neqiniso ukuthi abathethwe abapholisa bangaki njalo ukuthi bazagwetshwa kumbe bazavalelwa kumbe bazayizelwa besiye endlini kodwa bagqotha yethu asekhona ase-athenda kulindawo.
Kahle kahle kungani linanze lolo suku lilubona luqakatheke njani kusimo seZimbabwe sikhangela ukuthi kwenzakala eSouth Africa?
Lolu usuku luqakatheke kakhulu historically. Sijayele ukuluthakazelela lolu suku asiqalisanga lonyaka, yinto eleminyaka neminyaka isenziwa. Siyamangala ukuthi kathi sekutheni ukuthi abantu bayalitshe ukunanzelela nokuthakazelela ilanga eliqakatheke kangaka, ilanga lika-June 16. Siyakwazi yini ilanga lapho okwatshengiselwa khona udlakela olukhulu irejimu yabelungu-ke e-apartheid e-South Africa, kubulawa-ke oPeter Hector labanye, okwaba yinto veza umhlaba wonke jikelele ukuthi kumele kusekelwe-ke isihlelo lenkululeko ye-South Africa, abensundu bakhulume bazivuse, uhulumende we-apartheid wobandlululo adilizwe. Laba lilanga eliqakatheke kakhulu lapho kwalahleka khona impilo zabantwana abanye esifikilwa belwela inkululeko yabo, belwela amalungelo ukuthi bafunde, bathole amathuba okufunda, befunda njalo befundiswa ngolimi abalizwisisayo abalikhethileko.
Lo umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli selinye lamacele e-CCC esixoxela ecingweni eseHarare. I-Studio 79 elisanga ukukhuluma lesikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi ngoba engasabele ucingo lwakhe lukamakhale khukhwini. Inhlanganiso ebona ngokwenqabela inkohlakalo elizweni eZimbabwe Anti-Corruption Commission iZAC ithi izanxusa omnumzana Wicknell Chivayo, Moses Mpofu lo Mike Chimombe bexoxisane labo ekuphenyeni udaba lokuthi abasebenzisanga na imali yelizwe ngokungekho emthethweni. Umbiko oyethulwe isikhulumeli seZAC unkosikazi Thandiwe Mlovane uthi abathathu laba baqhuba ibhizimusi lenkampani yeSouth Africa eRainform, njalo kule ncwadi lapho omnumzana Mpofu lo Chimombe ababikwa babedinga imbadalo kuziphatha amandla zaleyo nkampani besithi ayilandelanga kuhle isivumelwano. Ukulamanye njalo amazwi aqoshiweyo ngalolu daba okuthiwa ngakamnumzana Chivayo aphathelane lohlelo lukahulumende olokwaba imbozi. Obona ngokwethulwa kwembiko kuZAC unkosazana Smiso Mlevi ugcizelele lombiko.
Statement elifubone ku-account that ngiseqiniso sikhutshwe yinhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission emizamo imizamo yoku-interviewa abaqanjwe ku-statement leso isiqalisile bengazephula phambili kwama-investigators eZimbabwe Anti-Corruption Commission baza-interviewa and izulu izakwaziswa ngamanyathelo alandela.
Lo unkosazana Simiso Mlevu obona ngokwethulwa kwembiko kunhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission obexoxa le Studio 7. Ibandla le umkhonto wesizwe eliholwa ngumnumzana Jacob Zuma liqhuba umhlangano lentathe lezindaba lamhlantambama sikhuluma nje lapho elisola khona impumela yokhetho olusanda ukuqhutshwa kulelo lizwe. Leli bandla lithi selikhweze emthethwandaba udaba lokuthi kulahlelwe khatshana impumelo yokhetho lapho umongameli Cyril Ramaphosa abuyele esihlalweni sokuba ngumongameli esebambisane lamanye amabandla agoqela ele Democratic Alliance lele Inkatha Freedom Party ngoba ibandla lakhe le-ANC lingatholanga amavoti eneleyo ukuthi libumbe uhulumende lilodwa. Ibandla le umkhonto wesizwe libe ngelesithathu kungalani yoluhlu lwempumela yokhetho ele-ANC lihamba phambili lilandelwa ngele-DA kwathi ele-EFF lalandela ele-MK. Ibandla le-MK lithi kufanele ukhetho luqhutshwe kutsha. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umkhokheli wenkonzo yeRoma uPapa Francis lamhla uthe uyacela ukuthi udlakela lokubulawa kwabantu eNorth Kivu elizweni leDemocratic Republic of Congo kuphele. Abantu abayisikhombisa babulewe ngolwesihlanu langomgqibelo kutshengiselwa kusolwa udlakela oluvela kumalwa ecatsha okholo lwesiMuslim edlulisa amalawulo. Ele Israel lithi lamhla lizaqalisa uhlelo lokumakancane ukuhlasela abalwayo abeHamas ngezansi kweGaza ukwenzela ukuthi kuthwalelwe ukudla lokunye okokusiza abePalestine. Okwamanje ke sengilichiya ezandleni zikaThabo Kancube.
Yalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguThabo Kancube. Namhla sixoxa lomphathi wesikolo seInala Country School, umnumzana Qiniso Mpofu, obe semelika okwamaviki amabili lezifundi zesikolo sakhe befunda okuchiyeneyo lapha eMelika. Sizaphinde sixoxa njalo lezinye izifundi.
Sesigqiba uhlelo lwethu ebesizengalo. Lokuzo uthatha abantwana bakithi sibaxhumanise nezindawo akangake becala akade bengazange bacabange ukuthi bengafika kizo kuthiwa i-cultural exchange program.
Yiziphi izinto eziqakathekileyo elibone ziphathisa kakhulu abantwana kulolu hambo?
Okokuqala, abantwana babone izimangaliso kumakolishi lawa ukufunda kwehlukene. Makuleli lizwe makuthiwa uyenza i-practical in something, uyayenza mpela i-practical. So bangenile bayabona ama-lab ayisimanga, ama-lab yezitho zabantu mpela ezisetshenziswayo ukudemonstrate i-biology abayifunda eklasini yamabhuku. Babonile kwenziwa khona ama-robot asebenzayo lama uthi i-robotics in English. All this is so much value for me. Over and above, bebehlele ezindlini zabahlale bakuleli bakholisa kakhulu ukuhlala bebona nje isiko labantu balapha labo bebafundisa ukuthi ngesintu lokhu sikuphatha njani. There is a lot amasiko lawa angakufunda eyinye kweyinye. Akutsho ukuthi ma umntwana efika kuleli simenza azizwe engathi ukuba ngumuntu omnyama, ukuba ngumuntu wesintwini kubi. Sithi thina thengisa isiko lakho, la ufunde ezinye izinto esikweni lakho kumele ziphakanyiswe zilungiswe. And lokhu kubenza bebe izizalwa zomhlaba, global citizens.
U-Brian Nyanga oyisifundi se-Inala Country School obesemelika okwamaviki amabili edluleyo uthi laye ufunde okunengi njalo ulandisa ngendawo azivakatsheleyo.
Lapha sibone indawo ezinhle kakhulu, ngingafika e-White House, ngafika e-Voice of America, e-Mother's Day Park, lama colleges amaningi kanye nama-churches amaningi. Indawo le inhle kakhulu ngoba njalo ngiye ngafunda okuningi kakhulu endaweni ezithiniyo njengama-colleges. Ngazofunda ukuzwisisana nabanye abantu kuhle amalungu. Njalo e-White House siye sasifika siqala lapha. Njalo ngiyabonga umbalisi wami uMr Mbosi ngoba uyisithatha lapha nabazali bakhe.
Siphinde saxoxa njalo lesinye isifundi se-Inala Country School uGuyanda Moyo, yena othi bafunde okunenge.
I-Inala Country School etholakala esigodini eZimbabwe ilapha eMelika nge-Youth Upgrade Program. Ne-Youth Upgrade Program esibonise indawo eziningi ezihlukileyo njalo zathi safunda into eziningi zathola kulapha. Sihambe ema-university ahlukileyo ngamabizo kuyi-Emory Hill College, University of Tennessee, the East Tennessee State University. Kulawa ma-university silethemba lokuthi sizaphumelela kiwo njalo iningi lethu selazi imisebenzi abafuna ukuyenza lezinto ezidingakalayo.
Kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa nomphathi wesikolo se-Inala Country School umnumzana Qiniso Mpofu kanye lezifundi zesikolo lesi ezimbili uKuyanda Moyo kanye loBrian Nyanga. Bebesemelika okwamaviki amabili phansi kwehlelo lwe-Youth Ablaze Global lapho akade befunda okuchiyeneyo emakolishini eMelika njalo behlangana labanye ngenhloso yokuthi babelane amasiko achiyeneyo. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyabonga Taboka kesizwe ukuthi uGibbs Dube weStudio 7 usiphatheleni.
Sigcina masiko wethu,
sigcina masiko wethu,
owenze
usenziwe manje.
Sigcina namasiko wethu,
sigcina masiko.
Kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sifuqa lo mnumzana Mbuso Ngwenya incwadi kwezamasiko esintu. Xoxa sibili ngodaba oluqatheke kakhulu olwesomiso esikhona kwele Zimbabwe. Ngwenya, sakwamukela ukuhlelo kwakho.
Ngiyibingelele kubalaleli bethu, iphinde ngibelele kini abasakazi bethu babuki kakhulu wena babuqule.
Yes, siyabonga kakhulu. Akusitshela ukuthi kudala sibili kule somiso esinje kwakuphathwa njani ngabadala khonoko?
Abantu endulo babudube babe lezindlela zabo zokunanzelela ukuthi kungenzeka ukuthi kukhona abangakwenzanga kahle ikakhulu mhlawumbe ukuze kwathuthelisa amadlozi noma ukumvela ingane qobo lwakhe ngakho ke kwakuthi ma kube nezinto ezifana lesomiso kanye baqala ukunanzelela ukuthi mhlawumbe kuzafuneka ukuthi bethole izindlela zokuthi behambe beyeshweleza khona ngale ezisikeni zakhona njengoba ngizakhumbula ukuthi kunezindawo lapho kuye kuyiwe khona xa ngabe kuwukuthi kuyacelwa izulu izinto ezifana nabo indawo ezifana nabonjelele odaka nabomanyango ngale.
Kodwa kusasebenza yini kulezi nsuku?
Ngicabanga ukuthi kuyasebenza abantu yibo nje mhlawumbe abangenzi kahle uzoqaphela ukuthi babudube imimoya yesintu yakithi lena ayithandi ifana lale moya ebizwa ngamakhora kuthiwa imoya engcwele ngakho kayithandi kuhlala lapho ongahlanzekile khona laqala ukwenza izinto abangahambisani nazo bayafulathela babe kudanyana nani kodwa mali iziqoqa lisondela kibo kuyasebenza kuphela.
Sonathi pho okumele aqale udaba lolumbani ukuthi kulungise konke lokho ngani kuyahlupha ukwenza ukuthi nxa kulesomiso esinje kwenzakala ukuthi phela abaphansi labo badini.
Ngenxa yokuthi isizwe sakithi sona ngokuthi sachabalala ikakhulu ukuchabalala ubukhosi okuyibona obakuhamba phambili kule nto le kodwa kuthe ngemva kwalokho nje bese kusenziwa izakhamizi nezigaba nezigaba kuthole ukuthi nxa bebona ukhona ongasahambi kahle mhlawumbe babizane okusiba nabantu ababesiba ngabakhulumeli uyibona ababefika bephunywe beze befika khona le komkhulu bayebika udaba lezakhamizi bazafika betshelwe ngalo ukuthi konakale lapha nalaphayana baphinde babuye emuva bazozitshela izakhamuzi bese zenza khona lokho okuthiwe mazikwenze.
Nanko-ke phela sezwa kuthiwa le mbiza zatshontshwa khona ngale njelele okunye kwaqinga kugejwa manje pho abaphansi abazondanga
kuyenzeka ngempela bazondile kodwa nxa ngabe kuwukuthi lokho kwakwenziwa isitha bekufanele mhlawumbe isizwe ikakhulu abaholi besizwe bathole ukuthi kungalungiswa kanjani ukuze le nto mhlawumbe ibuyele lapho eyayikade khona njengoba uzokhumbula ukuthi uma kuliqiniso siyezwa kuthiwa kwatshontshwa izinto eziningi khonangale kwaze kwabhonjwa lasendaweni lapho esasibhekelela ukuthi yikho lapho kutholakala khona amathonga ethu okuyiwona asinisela izulu.
Yebo, sekugcina khona mpo babangonya
beningacela kakhulu kubaholi kakhulu laba abaphethe ezesintu nezinduna zakithi ukuthi bakithi ake kuhlangane kuboniswane ukuthi kungenziwa njani ukuthi kuyeshweleza. Nxa ngingafanisa nje buka lapha eMzantsi Afrika lapho esikhona kuyisomiso kodwa esabo singalela asifani nalesi sethu. Uyamangala noma ukuhamba ezindaweni uzathola utshani bobuningi uma ngalo ukuthi kanti ithi ngale kwakhala nyonini khona okukhombisa ukuthi kukhona ongahambi kahle. Abasondele abadala kulaba abaziyo bakhulu ngesintu kuhanje kuyekwenziwayo ngoba kudala kwakuthi xa kunje bahambe kuhambe abantwana lezalukazi lezi ezingasazibandakanye lezinto ezithize nabantwana abangakazi lutho kuhanjwa kutholakala ukuthi nxa ngabe kukhona izinto eziyisithiyo zisuswa khona lapho zitshiswa bese kusiba nabadala futhi amakhehla ababehamba besenzela kwakuthiwa yintendela ufuna izinto eziyisithiyo wena wawuthola ukuthi mhlawumbe kunento efana lenyoka eyaziwayo ukuthi ihlala endaweni ethile beyibulale noma uthole ukuthi kunemibankwa leyi angazi baye abanye baye bethi ngontulo abanye bathi izitalumako lazo zitholakale lapho zitshiswa izinto eziningi nje okuzothola ukuthi ngamathamba abantu njengoba phela okunye uyabona kunabantu ababulawayo uthole ukuthi amathamba akahlele egangeni awaqoqwanga kwakwenziwa khona lokho ngenhloso yokuthi uNkulunkulu nxa esebona-ke ukuthi sekungcwele sezalisa izulu lakhe.
Lo-ke ubaba uMbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Sibonge kakhulu Ngwenya, ungatshelwa kusasa kwakho.
Siyabonga baba.
Bayakutshela bathi salulandela.
Salulandela.
Iwona umsizi.
Salulandela.
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 Iwona umsizi.
Awadala.
Awadala.
Siyabonga Kipsi. Kwezekholo asizweni esekuphathelwe ngumfundisi Thandeko Zintimkandla.
Ngivikele idlule esindawonye sakhuluma ngokuthi abantu kumele bakwazi ukuthi laba bahamba khona bangobani ngobana kula muntu kwazalo ayedwa yilowo lalowo muntu usuka emndenini thize kungakhathalekile ukuthi abazali bayaphila kumbe kabasekho kodwa kuqakathekile ukubana umuntu azazi ukubana uyingxenye yomndeni ngako kumele enze izinto eziyakuphakamisa umndeni wakubo. Sibaleke sasibaleke encwadini yabaseKorinte besibili sahluko sesihlanu indima yamashumi amabili verse 20. Sikhumbuzane ngamafitshane kufundeka kanje: ngako singamanxusa kaKristu ngokungathi uNkulunkulu unxusa ngathi, siyanincenga esikhundleni sikaKristu sithi buyisanani noNkulunkulu. Ngamafitshane ke njalo indima le ithi yilowo lalowo umuntu okhona kumele abe ngummeli wenhlanganiso leyo akuyo. Njengoba uPaul wayebhalela ibandla laseKorinte elalibizwa ngegama likaKristu, wayebabonisa khona lokuthi bangabameli bakaKristu, kabenze izinto ezifuze uKristu uqobo lwakhe. UKristu uluthando, uKristu ubonisa ukubekezela, uKristu ubonisa ukuxolelana, uKristu ubonisa ukubuyisana, uKristu uyikho konke esikufisayo okuhle. Kodwa ke ubone abanye abantu abakhona ngisho sengitsho le mabandleni, ubone besenza izinto eziphambana lo mthetho kaNkulunkulu. Bakhona abanye abantu abahleziyo abazibiza ngokuthi bangamaKristu. Kangitsho ukuthi ngiyabasola, kodwa ngikhomba lokho engangikubone. Ubona abantu okuthiwa ngabakhokheli abaphethe izigaba, abanye okuthiwa ngobaba, abanye ngomama. Ubona abantu besenza izinto eziphambanela lokho okukhangelelwe kubo. Kambe nxa umuntu ephethe abantu, angaba segumeni, isigodi, isiqinti, ilizwe, esenza izinto ezingayisizo, edala ukubana abantu baxabane, awuvule umlomo wakhe akhuluma izinto ezizilayo, kambe uKristu ukhona kuye yini? Abanye izihwaba ezimangalisayo, abanye uzwe nxa ubala ngingasatsho kwela kithi kuphela, sengitsho emhlabeni wonke, bakhona abantu ababuthelela izinto zonke kubo. Kodwa uzwe kuthiwa ngamasabatha la ngamasonto bahambile ezinkonzweni, kodwa ngamahulukuqu bayahlangana labantu abadubekayo, abahluphekayo. Kanti bona labo bantu yibo mhlawumbe abangabahuquluzi, abathatha izinto eziqondane lomphakathi bazenze zibe ngezabo, ngobana uKristu akekho kubo. Ngeqiniso ukubana abantu abalonembeza bayakwazi okumele kwenzakale, kayisikuthi ngabakwazi, kodwa-ke abanye uyavuma uvume ngempela ukubana bahleli ngamadimoni. Umuntu angabi lonembeza, angazami ukufanana loKristu, kungaba nzima. Kodwa-ke kulula nxa umuntu ezitshela, ezisetsha umphefumulo, azihlole ukuthi kambe lokhu engikwenzayo uKristu uthini ngakho. Yebo, emphakathini bangakhuluma, bantele, benze konke lokhu abakwenzayo. Abanye uze babone umuntu eqamele amasaka lamasaka emali, kodwa komakhelwane kungadliwa. Buyisanani loNkulunkulu nxa kunjalo ukuthi impilo zibe ngcono. UNkulunkulu ukulindele wena ongalungisi impilo yakho. Usizani ukubana impilo yakho ibe ngeyakho wedwa, lomndeni wakho kuphile lina lodwa. Awukuboni ukuthi khona lokhu ayisikho, ngoba uNkulunkulu kalidalanga ubana lihlale lilodwa, walidala ubana lihlale emphakathini. Ozuzayo kakhumbule abaswelayo, olakho kazame ukwabelana lalabo abangelakho. Abanye ngisengitsho lezisebenzi zisetshenziswa nzima, kodwa ekugcineni kazitholi lutho. Buyisanani loNkulunkulu lina baphathi, buyisanani loNkulunkulu lina zicebi, buyisanani loNkulunkulu lina lonke elenza izinto ezingayisizo. Umuntu kazihlole, abuyisane loNkulunkulu. Asikhuleke Baba Thixo engcwele, ekuphambukeni kwethu masizame ukufana lawe, sibuyisane lawe Baba, ngoJesu Kristu waseNazaretha. Amen.
Sibonge umfundisi Thandeko Zintimkandla obekhuluma kuhlelo lwethu lwezokholo. Wezemidlalo lamuhla sixoxa lomdlali wenguqu owake waba lodumo olukhulu edlalela iqembu leHighlanders uTobias Motiemba nje kulezi nsuku usebenza labasakhulayo kobulawayo emkhankasweni wokulwisana lezidakamizwa ezibulala ikusasa yentsha. Asizweni ixoxa lentathela izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda.
UTobias Mjamba nje uzalelwe kobulawayo okhulela khona. Awusitshele imbali yakho kwezenguqu.
Uzalelwe empilo kobulawayo. Ngaqala ukudlala ibhora sisadlala ibhora emaphepheni emalokitshini lezikweni. Ngasolapha ngadlala kuMonarch uD2 sasesecondary. Ngasuka kuMonarch ngasesiyadlala kuTaizim Colts ayi-Olympics. Ikhosha ngu-the late Barry Daga. Ngasuka khonapho ngabona ngoTsano. Ngikulamo kuya kwami kwaHighlanders ngo-1986.
UMjambanje wayedume ngokulithela emambuleni.
KwaHighlanders bengidlala ngiyi-striker. I still remember the first game yami sidlala le Zimbabwe Saints i-Independent Trophy eBF ebusuku. Ngahlohla i-winner that day. After 3 days, abe siflyer sisiya eHarare sisiyadlala i-final le-Caps. Sayidla futhi Caps 2-1, ngahlohla futhi i-winner. Uma medals engadlalayo, sawina umnyaka no-86, sawina isibuku. Sawina Africa Day Trophy, sawina inkomishi enkulu kakhulu ethiwa yi-Netbro Zifa Castle Cup ngathi ngo-86.
UTobias uthi kulabadlali adlala labo angeke abakhohlwa ababalisa uMatinda Khathazile Ndlovu lo-Ephraim Chawanda.
Sasileyo ndoda lokuthiwa ngukhathazile wayeyi-speed winger. Wathi nxa engaphuma ku-right mna ngena e-center, nxa ye-crosser vele abantu sebekwazi ukuthi ibhola selinjani seliphakathi. So kusiba la ma-defenders hey. Kulo ndoda lokuthiwa nguRocky lo ayadlala kuSaints lo i-defender yeSaints. Ya uEphraim Chawanda nguyo ngani waye ngani uyavala kuma-defenders amaningi.
UMjamba nje wagcina esethatha umhlalaphansi njalo uthi ibhola lakulezi nsuku alisafani lalesi sikhathi sabo.
KuHighlanders ngathi nga-retire ngo-92 liyazi kudala i-private ingabhadala. So sithi ungathola umsebenzi kutsho bambelela ngaphi emsebenzini akufani lakathesi. Ukudlala ibhola sokule mali angazi ukuthi abajaha lezi suka kwenza njani. Lapho kule mali kumele kube le-commitment, kube lama 3 Ds esasihamba ngawo thina kudala bakongela mali: discipline, devotion ne-dedication. Khonalokhu awungeke walahleka ebhoreni.
UTobias Mjamba nje usola iy'nkokheli zomdlalo webhola ngongasebenzelani laba-ke badlala inguqu.
Abantu abakhokhela into zebhola sebelahle ibrod okungayenziwo because uzabona ukuthi kumele besebenze lathi thina ama-former players ama-legends because thina yithi esingayimprova ibhora. Even nxa when it comes to national team selection kuba lula kube le panel yama-former players encisana labo coach kuba lula. Mina I think ngingangena even ku-chairmanship kunengito esingazitshintsha because abantu abakhona laba basiphoxa and basilahlela khashana ngebhora lethu. Athese okwebhola bengani kusaseceleni bese ngene kuprogramu yama-drugs. Sesibona ukuthi abantwana phandle lapha hey sokunakala. So sengu-drug awareness.
UTobias Mjamba nje usebenza nabasakhulayo emkhankasweni okufundisa intsha ngobubi bokuthatha izidakamizwa. Kusenjalo impumelelo yemidlalo ye-Castle Premier Soccer League ihambe kanje izolo. Bulawayo Chiefs 0, Platinum 1, Ngezi Platinum 3, Chickenin 0, Zimbabwe 3, Arsenal Movers 0, Yeta 1, Manika Diamonds 1, namhlanje ke Tele 1-1, Cape United 1, Wange 1, Green Fuel 0, Tanama Zimbabwe 1, ZBC Caribe 1, Checkered Pirates 1, Herentals 1, Highlanders Poso 1, Bigita Minerals 1. Ngemva kwemidlalo elithumela nhlanu ku-week 15 ephezulu kungalane yemiklomelo ye-PSL yi-Platinum kulandela iManica Diamonds kuniBhoso unumber 5 iTimbara unumber 7. Ngimane Studio 7 ngobulawayo igama lami uEzra Chisasibanda.
Sibonge uEzra Chisasibanda wabesethulela ezemidlalo. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Isikhulumeli selinye lamacele e-CCC uMnumzana Promise Mkhwananzi uthi amapholisa lamhla achithe umhlangano eHarare obuqoqwe ngamalunga enhlanganiso yakhe azithi ngawe People's Movement. Njalo kubikwa kubotshwe abedlula amachumi amahlanu i-50. Inhlanganiso ye-ZAC ithi izaphenya udaba lwenkohlakalo uMnumzana Chivayo labanye bakhe ababili. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.